vele lokhu mfowethu injwayelo ungakhangela yikho okwayenziwa lokhu babudabengwa nabo Lookout Masuku khathi bebotshwa umgwabisi selukuthi engabagweba njani ngemva phela ukuthi banqoba elokhu izenimtiswada lokhu futhi kwenzakala kulokhu izenamadoda e-MDC ayegantshela amanga bebetshalwa ukuthi xa babulela uKing Gala zananzela ukuthi o-remember Moyo labanye osazi bahamba bayehlala esigurubi. So lokho esesikubona vele akusimangalisi ngoba phela ikukhawulisa ukuthi why ukhona kumbangazi njalo khanya bengenile laphana sekwabasobala ukuthi balosekelo ngoba umama uThabita Khumalo abanye bebefika khona ngale. So khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi abafuni ukuthi abantu bebehamba bebabona ukuthi abantu bebeduzane bebaduduza. Khanya vele yindlela vele yokubaswabisa lokhu bazwisa ubuhlungu.
Manje lizathatha nyathelo bani njengebandla?
Thina siyekele vele ubanike usekelo. Uzabona ngokuya kwesikhathi ukuthi nakhona ngale e-RF sizabe sibanike usekelo. Ngoba phela into abangeke bayenze ikufihla ukuthi bangaphi. Thina siyabe silokhu sibanike usekelo, sibavakatshela. So sibakhohlwe abafowethu ngamakomrade ethu.
Ngomnyaka ophelileyo umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa uke wafika ejele yeKami lapho abona khona induna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni. Uke wahlangana yini laye umzaca ngulube labanye la abotshwa la?
Yena kasayenelisanga ukuthi afike othizana nje ukuthi ubaba uNkululeko uSibanda oyisikhulumisi kamongameli u-Advocate Chamisa ufikile khona ali. Laba bantu bebethunywe ngubaba uChamisa